Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2025 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqedengelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasebe. That's asiphongubuza kwa izisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back.
Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elithakiwa nguhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBenyamp Mine ePhilabusi ocathangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng owenhla wenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethusela ngombhobho uMnumzana Kholwane Dube emgodini osenkabazwe. Uthube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana atshengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezikhahlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngaselanisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphatha amandla zemigodi le kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Kuqale lengcwadi ebona ngenselo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda Westways Management Services.
Baba Dube siphakathi kobuzima nabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezichaya njalo kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho obuvela ungangeni kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena lembhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nga sukangeleke pho isebenzi kumele zenzeni baba Swati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhathwa lokuqhathwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze kwelizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona e-Ministry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uzokuthiwa lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadala izisebenzi azibhadale ngendlela abhadala ngayo. Okwalesi sibhange abangaphezu komthetho sokumele sikhale kuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kweleChina basebenzi bengaphansi kwemithetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Osman?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhera singamagundwana.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda ingcwadi ebona ngezikhalazo zezisebenzi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezilethemba lokuba zisasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo esiyeneyo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxele umnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akula lutho ground. Kule foot roller A1 yafasi yekhona.
Umnumzana Lameck Dlamini sakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Lonyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esinenkomo zaloma ngobe sidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulu umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlabe. Inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphungubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hayi ukuthi basivalelise abasebe. That's asiphungubuza kwaizisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back, bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukhansila kaward 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokhansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweliva Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi labo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu, sithole ukusila, besizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Isiloyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanzi amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathebeleland North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Labe se ukontrata sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama-disbursement ama-funds ilokhu zeni siphelile ibhajethi. But ngithemba kubhajethi yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngani demu inikwe imali iphele iziminya demu ikontinue ichova lapho ukuthi ilalo la idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation liza kwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathebelelande. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Mathebeleland Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana okumangalisayo ngezindizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngampa eVoice of America eWashington DC. Wezibhatalene leMelika, amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngomvulo, umongameli Donald Trump usayine izikhondiso ezijiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulesi zalwane zakwamanye amazwe ezidlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo, umthethondaba izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, umahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iConstitution. Sikasizwe imbono kahulumende weMelika.
Kumizamo emitha yokuphoqa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elaletheswe izijeziso ngeleMelika. IKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile ezokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa mahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayevumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. EleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekeli wakhe labazangena kuziFA Board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, noTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZifa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So besibona ngani since this card sesisilethele sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think is high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So sesizongcola ukuthi ngani siyazama ukuthi silikise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathi nanku phela abantu bezimbabwe yenza kulethe ebholeni. Kuyini
thando a lot of abafana abancane kathesi akusela platform e right ukuthi abafana bayeza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kathesi abafana into abasebenzenza so udako kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhuleke phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhorana le
ye bakhona abazathi oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithi nabantu bakhulunkulu
hayi bhoreni bezikhona ukuthi nje bebengasiboni we are just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona eHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion kathesi ukuyi-brand so abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand we can actually ukuthi umuntu ayenza imali these days we don't have to be a doctor or i-engineer nxa ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwa abafana laba benziwe ngendlela ezi-right both the girl child and the boy child you can go a long way in actually becoming someone. Khangela abantu abanjengabo if I may make an example Ronaldo akahali isikolo but is one of the best paid players in the world.
Siyabona lenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Alapho ke sovuzele sishayisana amakhanda phansi laba lama stakeholders la uhulumende lama council sibona ukuthi singancedisana njani.
UGore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Ngifisa ukuba ngumongameli weZifa ngoba imidlalo yenguquka iqhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. So kulesikhathi kungela omunye uPeter Ndlovu.
Are the things that actually prompted me to want to stand and save my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit, poor financial management, embezzlement of funds.
Uphindo wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika bhose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa Board. Sokwisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli weStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani bahlale zolo nabalalele beStudio 7 kune nabasakazi. Lapha siyakhumbuza bakithi amaklinike ukuba asisondezele ama-mosquito net ngoba sekubonakala inesimosquito lezi abadinga ezimaraliya abazaziyo abanye bathi kungaba yingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwe-mosquito emaraliya. Okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka lotshani obungaka, sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu. Sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito net asilethele emakliniki wethu. Okhulumayo ngupamona ngwenya lapha e-Ward 5 kobhewula.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Heyi, thinabanye sinokudana okukhulu ngebandla leZANU-P F. Ibandla leZANU-P F yaze lilesikhathi esihle kakhulu esokuthi lizi-improve likhampene ngaso lenzela abantu baseZimbabwe into abayiyo abayifunayo. Kodwa likwenzi lokho, lona lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina beyasingeniswa ngabantu lendlela yethu. Ngoba buke abantwana baseZimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi, njengoba lami ngisitsho, ngaze uvule iphi i-social media, uvule kuphi lapho kule platform khona, bayitshele ama-passport wenu ayadula ehlisa ama-passport enu. Hhayi abafuni bakubhizinisi ngebona lapho abazwakali ukuthi bangawayehlisa. Hhayi sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela. Abantu abalwa labantu ngalolu hlobo. Kanti laba iphepha lilani lile golide yini leli balithenga khona? Ungaze ipassport yaseZimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlaba engaka amazwe ale mali.
Ye, kustudio 7 litshona njani basazi bhet abahle. Hhayi, sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoya ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana. Ye, awo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola. Abantu bakhona bakhangele nje ukudla, yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili. Awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke eze zeyisho ukuthi irongo. Yena usuke ekhayelele ukuncoma, ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni. So ngabantu besikafu labo, akakazi waba yi-opposition indibali since nje angazi labantu abalandela i-EFF Zimbabwe le ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na, unless ma ukuthi abantu abalandeli iZANU-P F. Akula muntu olandeli o-oppose iZANU-P F ongalandeli i-EFF kandibali. Ngiyacabanga ukuthi angeke ihambisane le-EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kunini efuna ukungena kwezomculo?
Indoda yakhe leyo engakhulanga lesikho sokuphelela but in my soul, I didn't manage to get as much money as a piece. Doesn't matter. My father didn't have to return me. Jingle accordion, having not a discipline, that's why you could say this money with Huda.
Let all the leaves come to me. Let all the leaves come to me. Let all the leaves come to me. And don't you hold them back. I do not fancy that. You must
become
just like
a child.
Udlamini uthi kanovi ingoma zakhe kodwa uzithatha ekuhlabelelweni sesabatha.
The gospel music, basically, I've been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namakhorasi nje ejayelekileyo ikakhuleba nje lesabatha kulapho ngijayele ukuhlabela khona ngicelisa khona lo muntu esekhulile nxa kukuthi ngingalala namuhla kusale kulolutho lokuthi abantwana babebela kulo kumbe i-generation elandelayo hymns ukuthi ziphume zezinhle zikhwabetheka ebantwini abamnyama.
Wakula izinsizwe zokucula kulabanye ayebathanda becula enkonzweni abamqumbaqumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wokukhanya ngoMoses Nyoni. Yalo ndoda wayehlabela nangabi le confidence ngaqala ukubona yena. So he became my inspiration and I said, no, as I go on, I'll let you not do this similar thing kakhulu ikuthungamela ibandla ekuhlabeleni. Umculo wamavuzo uyatholakala emakhasini okuzilibazisa. Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube. Amanye platforms angafaki, but on those two thus far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo khona. Isikhathi thing thus far yikho okukhona.
Besikwetshiselo Shepherd Mafuso Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Kuluke yezwa Jesus Sibanda ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Ningakhohlwa kula iDoc namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani sihlobo sesikhangele kwezinye izinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitshontsha inhlabathi elegolide. Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.